sibambane lebandla esisebenzisana nalo abase eLondon eEngland, ubishop wabo okhona ngale izolo mhlaka 24 sivukele eKami Maximum Prison, lapho esipheke khona saba le-lunch e-Christmas lamantu ababotshiweyo ama-inmates angu 700. Namhlanje mhlaka 25 ngelanga le-Christmas enkonzweni yethibambane lenhlanganiso ye-Scripture Union labantwana laba abahlala ezitaladeni, sibe sile-lunch labo futhi sivela khona manje besibasebha sibaphekela. Saba nesikhathi esihle kakhulu, kwahlatshelelwa labo abanye bangkhona babuya batshengisa ama-skills abo, batshaya amapiano, wabamnandi kwabanjeyana. Silabo sikhumbula ilanga lekhisimusi ukuthi uJesu wazalwa, njalo uNkulunkulu wabonakalisa uthando. So-ke nathi njengamakholwa besibonakalisa uthando kwabanye bethu, kakhulu laba sebekuhluphekeni njengalaba abase-entilongweni. Sithole kulabanye abantu obamuntu ole 6-7 years esejele engazange avakatshele ngitsho layisihlobo, kube kuthinta kakhulu enhliziyweni makade silabo, bathi bajabule kakhulu. Vele injongo yethu bekukuyabakhuleka lokukhulekela lokubakhansela, sibanika lokho okuthiwa ngasilungisa eco-social support.
Sinjani isimo salabo abasemajele kanye labantwana laba abahlala ezitaladini?
Uyabona ukuthi uhulumende uyazama ngalokho alakho, kodwa kakufani lamajele amanye amanye amazwe njengako-South Africa. Kodwa kungani kulo mehluko nje, ikakhulu isimo sokukhululeka, ba-traumatized abanye bakhona. And abanye bakhona ngabantu othi nxa usuzuze ukuthi umuntu lowo khonapho uyafika nje kodwa kalacala, uyabe bothiswe ngabantu abale mali. So abantu bakhona abanjalo uyababona ukuthi ubadabukile basebuhlungwini. Bese kusithi laba abahlutwana abahlala esitridini, abanye bakhona basinhlanganiso le Scripture Union iyabathatha ibakhiphe esitridini, ibahambise ezikolo, babuyele esikolo. Abanye nje bese ngile bendi labo, mina phela ngiyadlala ezamacaco, mina ngidlala ipiano, abunye layo dlala eceleni ngale sihlabelela. Engikholelwa ukuthi inhlanganiso le Scripture Union nxa ingaphathiswana layo ingancedisa abaningi kakhulu abantwana, babarehabilitate, babahambise esikolo, abanye bababisele kubazali. Ongumsebenzi okufuza ukuthi ngabe sonke njenge-society siyaweza ukuphathisana nabaswelayo nabahluphekayo.